Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 Ntulikazi 2020 nguPrasidis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
of course sina abadala singaba resistant, but ebantwaneni vele abangeke bebe resistant. Asilaleleni ngoba sizacedisa isizwe seZimbabwe. Silaleleni sihlonipheni khonoku esikutshelwa ngabe rentila kahle ngoba yeyi i-corona iyabulala.
Abantu abangamashumi amahlanu lantathu 53 abatholakale bele COVID-19 sebekweze inani lasebefunyanwe bele gciwane leli kwaba ngamakhulu phose ayisishiyagalombili 787 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11.9 million.
Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa. Linyathelo elihle, kodwa ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10, singathi linyathelo elisase ku 2% ngoba sezinengi kakhulu izinto efola ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo.
Lanxa uZulu esamukela ukuxotshwa umsebenzi kukamphathi nhlambo wezempilakahle uMnumzana Obadiah Moyo phezu kwecala lenkohlakalo. Iningi lithi kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezimele zixotshwe nazo umsebenzi. UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokukhwezwa kwenhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abantu abangamakhulu amahlanu lantathu 53 abahlolwe ngolesibili abatholakale bele COVID-19 osokukweze inani lasebefunyenwe bele gciwane leli kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 787 asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amabili 201 abagulayo kwamanje bengamakhulu phose ayisithupha 577 labulala abathoba munemunye 9 kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisishiyagalombili 81,335 emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11,988,250 kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 547,497 abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisikhombisa 6.9 million kubika abenhlanganiso eye Worldometer emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 580,086 labulala inkulungwane phose ezilishumi lambili 11,955 wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 245,068 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kulabanye abantu abathi banatha okuchiyeneyo okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 loba nje odokotela besithi ukwenza lokhu akuvimbi leli gciwane. Bakhona njalo abadlela ivalweni ngokumemetheka komkhuhlane lo eZimbabwe. Ake sizwe abanye abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp yomsakazo weStudio 7.
Kumenje katshengisa ubungcono bakhe. Abone ukuthi abantu bathola impilakahle ngoba impilakahle ilungelo lomuntu. Asonto umuntu umuntu ayicele into eyokuthi umuntu kumele ayidimande. Xa uhulumente engaqhubeka etshengisa ukungaziphathi, uyagcina esenza abantu becinga labo sebesenza futhi into ezingalunganga. Abantu becinga sebephuma ezindlini kwenkani isikhathi sangikhona singakafiki. So uhulumende kazame ngendlela zonke ukuthi aphathise laba abantu. Okunye okulandelayo yikuthi siyabona ukuthi kulezi ndawo ezifana lamashopu laba kuthiwa abantu bamela ngabe buthane kakhulu but enginanzelelayo esigabeni sethu namuhla abantu bayabuthana sivisi kusiya phambili. Eshopu yathola kugcwele phakathi. Mboni ukuthi kuyancedisa kufana ukuthi ngathi abantu angeke bathila nomkhuhlane. Abantu bazilunga ngokuthana ngendlela ifana ukuthi ishopu yathola phakathi igcwele. umkhuhlane befumulo we1 umkhuhlane lo endlelo yiwo ngayo yakwazi ukuthelelwane ngicela ukutholakala usebenzi nabanengi
ngiyazama ilemon abanye iqiniso mpila bakwenza lokhu ngiyazama ilemon ngihlanganise nejinja nayo negarlic bese kunatha-ke lokhu sengikwazi ukuthi sengiyolala nakhona kona ukuthi kwelapha kuphela nje ngoba ma uze umoyana zama siyazi ukuthi ikhambi kali kuyabikhona kodwa ma uze umoyana zama nawe khonokho noma kungasasebenzanga kodwa uzame ukuthi nawe uphunguzifikela ngoba siyazi ukuthi vele ikhambi kalikho ngoba kukhumalula egoli ngisenyulenzi
zimbabwe amahle asilaleleni esikuxwayiswa ngabezempilakahle uma singadelela siyafa siphele sithi du ikorona iyabulala bakithi of course thina abadala singaba resistant but ebantwaneni vele abangeke bebe resistant asilaleleni ngoba sizacedisa isizwe sezimbabwe silaleleni sihlonipheni khonokho esikutshelwa ngabezempilakahle ngoba yeyi ikorona iyabulala ngiyabonga msebenzi wenu omuhle eliwenzayo ungayisini ngani ulwazi alukho ezimbabwe
lapho ke lizwe abanye babantu abasithumezele imlayezelo yabo kuWhatsApp yomsakazo weStudio 7 ulakho ke lawo yokuthumeza owakho umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz kushort wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz kushort wave
lana uZulu esamukela ukuqotshwa umsebenzi kukampathi intambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ngumongameli emasweni Mnangagwa izolo phezu kwecala lenkohlakalo iningi lithi kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezimele lazo ziqotshwe umsebenzi nxa uMnangagwa ezimisele ukulwisana lodubo lwenkohlakalo uMoyo uxotshwe ngemva kokubotshwa kumaviki amathathu edluleyo esetheswa icala lokupha inkampani ye-Drugs International umsebenzi wokudingela ilizwe okokuzivikela ku-COVID-19 engalandelanga umthetho. Inkampani le ibikwa yahuquluza imali kahulumende engena kuzigidi ezimbili ngokumthengisela amamaski ngentengo ephezulu kakhulu ngenxa yayiwathenge ngephansi. Isiphathamandla salenkampani uDelish Ngwaya yena obikwa elobudlelwane lendodana kaMnangagwa uCollins ubotshwe laye phezu kweloludaba ukhululwe kodwa izulu ngesibambiso sebail uCollins yena uyakulandula ukuthi ulobudlelwane loNgwaya uMoyo ukhangelele ukumiswa emthethwandaba ekupheleni kwenyanga olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube uthi nxa uMnangagwa ezimisile ukuqeda inkohlakalo elizweni kumele axotshe zonke iziphathamandla eziphatheke kulimpehlane njalo kubotshwe bonke abakudaba lwe-Drugs International.
Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emerson Mnangagwa linyathelo elihle kodwa-ke linyathelo mhlawumbe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku-2% ngoba zisaseziningi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo kungabi yinto ejeziswa nje umuntu achaya isandla ebeseyekelwa ma ngifaka umzekeliso ukuthi umuntu owayenza into efanele lento eyenziwa ngu-Obadiah Moyo umuntu ofanele ukuthi kukhangele ukuthi inkohlakalo yakhe waphuca uhulumende imali engakanani eyayifanele ukuthi ngabe yasebenzela abantwana bezimbabwe ukusuka lapho kufanele ukuthi okokuqala bafrize ama-assets akhe bathathe la yonke imali zakhe lezi azibhenke even kwamanye amazwe bayenelise ukuthi bakhulumele Interpol ukuthi imali zakhe lezi azifaka kwamanye amazwe zithathwe zibuyiselwe ekhaya ezimbabwe ngoba zasuka ezimbabwe ngendlela engalunganga ngendlela eyinkohlakalo kuphinde futhi bebese befriza lama-assets abo bebese bathengisa futhi imali lena ibuye ezokungena kugovernment iyelelise ukufunda izinto izinto ezidingakalayo ezilushupho njalo ezigqakathekileyo elizweni leZimbabwe efana le-health sector le-education elizwe leZimbabwe. Kube sekusithi njalo nxa sekunjalo ebesegandiswa ke ejele noma iyayihlala leyo 15 years, kodwa kube ukuthi nxa iphuma laphana aqale phansi impilo khona abantu bazehlonipha ukuthi into yenkohlakalo ayilunganga njalo ingalomthetho nxa esiye yakudinga iza kudinga ukuthola.
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela ubaba uMnangagwa uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Izinto zeZimbabwe babuNkomo, indlela esifike safunda ngazo noma ngithi indlela sekwenzakala ngayo, ezinye izinto sekunzima kakhulu, ikakhulukazi ngeke ngize ngithi mina ngokwami, kodwa engathi abantwana beZimbabwe sebekuthola kunzima kakhulu ukuthi bengakutshayela ihlombe into nxa bengakaboni imiphumela noma imvuzo le abafisa ukuthi ngabe bayayibona isenzakala. So okwakathesi singathi kulungile ukuthi siyakubona ukuthi yindlela asefuna ukuthi ayenze ngayo, sifisa ukuthi ngabe ukuthi uyaqhubekela phambili ingalo yomthetho isebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa ke nxa kuyabe ukuthi kuzabe kuqhubekela phambili kusiba yinto le ukuthi ayicatch and release, kuzabe still kuyabe kufanana lokuthi abantwana beZimbabwe ijustice abayitholi kulabo bantu abangama-perpetrators abawonayo abenza inkohlakalo eyiyo ebonise ilizwe leZimbabwe kuze kufike esikhathini. So kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi akanyathele ngamandla, akunyathele kuzwakala ukuthi lapha sekusetshenzwa okweqiniso hayi nje abadlwana.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo kweStudio 7 ekweLebhilithani. Zulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokukhwezwa kwenhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele. Ugatsha lwezempilakahle lulobele izibhedlela zonke zikahulumende lusazisa ngale inhlawulo entsha, okwethuse abaningi besithi vele bangeke bayenelisa kusimo somnotho esiseZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Encwadini elotshelwe isibhedlela se-UBH elesitampa sogatsha lwezempilakahle, isigulane sokuzamele sihlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe, i-$15,000 andubana siphiwe umbheda ukuze selatshwe sihlala esibhedlela kungakhathalekile ukuba ngumuntu omdala kumbe ngumntwana. Umnumzana Matthew Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo, usole kakhulu inyathelo eselithethwe nguhulumende lokukhuphula inhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela.
Ngiyamangala nje mangisizobana uhulumende uthi usekhweza kulaliswa kwabantu ezibhedlela nge-R15,000 ukuthi kambe labo bantu ileyo mali abayitshajwayo abantu beZimbabwe besekuhluphekeni okungaka kwi-economy problems, abalakudla nabasebenzi abalali, abanye bayagula ezibhedlela ngemikhuhlane yona le COVID-19, bonke lezihudo lezi ezikhona kobulawayo ayo esikade sesiqeda abantu ubana hambe uhulumende kakazweli yini laba bantu bani.
Unkosikazi Nomusa Sibanda ongumongikazi uthi kuyethusa ukuba bahola imali ephansi kulaleyo ezahlawuliswa izigulane esibhedlela.
Kathi ngibuhlungu ngendlela esengiphathwa ngayo i-government yethu ngu-employer especially. Ngibuhlungu ngoba thina as nurses were providing, we've been running up and down during the lockdown sisebenza sincedisa ku-COVID pandemic yona leyi, but i-government yethu ayisinaki. Instead we are the least paid. Into engizwisa ubuhlungu njalo etshengisela ukuthi i-employer kalandaba vele bakhwizile ama-admission fees to almost 15,000 a day. Imali esingayiholiyo lathi sinje. Lokhu kubuhlungu ngoba as it is now, they are now using the divide and rule tactic, trying to demoralize, to ukwenza abantu bebuyele emsebenzini. Sibuhlungu ngakho kakhulu khona lokhu ukuthi they are paying others that little allowance and others are not being given. But we have been working throughout the pandemic.
Olwela amalungelo oluntu, uMnumzana Effie Ncube laye uyalisola leli nyathelo likahulumende lokukhuphula indleko zesibhedlela.
Ukukhwela lokhu kusho ukuthi abantu sebezasela ezindlini ngokuba bekuvele kudula bebalutshwana benelisayo iningi livele lingenelisi. Nxa sekuphinde kwakhwela njalo njengalokhu sekwenzile kutsho khona ukuthi abantu lala abakade besenelisa sezikwenelisa inani labangenelisiyo selizaba yizigidigidi amamiliyoni abantu abazahlala ezindlini bangayi esibhedlela ngoba kungasela bekhona bazihlalele nje balinde ukufa. Yinto engafanelanga ibe khona elizweni noma yiliphi emhlabeni. Kutsho khona ukuthi sekufanele kube lenguquko isikhathi yiso lesi.
Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital koBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukukhuluma ngodaba lokukhuphuka kwentengo yokwelapha abantu esibhedlela. Abogatsha lwezempilakahle labo bebengadobhi incingo size saya emoyeni bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe yiStudio 7 WhatsApp ngalolu daba. Kuncwadi ebhalelwe izibhedlela elizweni lonke jikelele lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lwethule inhlawulo ezehlukeneyo zalabo abadinga ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende, ukulaliswa khona kanye lokuhlinzwa. Abantu abadala bengakalaliswa esibhedlela kuzamele baqale bahlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe, i-$15,000 e-deposit, abesezahlawula inkulungwane ezinhlanu zamadola ngelanga, i-$5,000 ukulaliswa esibhedlela. Umntwana othola ukuncediswa esibhedlela esezahlawula inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu, $7,000 engakalaliswa, kuthi engalaliswa ngelanga ezahlawuliswa inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye, $7,500 ngelanga. Umntwana olaliswa esibhedlela engelamzali kumbe umncedisi uzahlawula kulungwane ezinhlanu, $5,000, kuthi olomncedisi uzahlawula ingxenye yalokhu. Izigulane ezihlinzwayo bahlawula inkulungwane eyodwa, kuthi abantwana bahlawula ingxenye yalokhu kusiya ngokuthi uhlinzwani. Abadinga usizo lokwelamisa lokuhlela kuhle imuli bazahlawula inkulungwane ezimbili lengxenye, i-$2,500, okuyinhlawulo efana lokuhlolwa amehlo. Ababelethela ezibhedlela zikahulumende sebekhangelele ukuba bahlawule inkulungwane elengxenye, i-$1,500, uma ubeletha kahle hathi ngokuhlinzwa. Ziningi indleko ezehlukeneyo ezilotshwe kule incwadi elotshwe ngabogatsha lwezempilakahle ezizaqala ukusebenza ezibhedlela zikahulumende ngale inyanga. UZulu athi angeke afa azenelisa ukuzihlawula, okutsho ukuthi iningi labantu seliza kwehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Unina womkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ubekiwe emzini wakhe eChijikamakuni koGudu lamhlanje, lapho aphelekezelwe khona zinkulungwane zabantu. Umkhokheli we-MDC thi uNkosazana Thokozani Khuphi yena laye ubehambile, kodwa uphenduke esangweni ngemva kokuvinjwa ngabasekeli be-MDC Alliance. UChamisa ubikwa ebiziwe waphuma ukuthi ayekhuza abasekeli bakhe njalo angenise uMakhuphi labanye akade ehamba labo, kodwa wathola sebehambile. Emazwini akhanya abengokusola isehlakalo lesi, uChamisa uxwayise abantu ukuthi bafunde ukuhlalisana lanxa bengaboni ngaso linye. La ngamazwi agcizelelwe njalo ngumsekeli wakhe uMnumzana Thendai Biti. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli seMDCT uMnumzana Khaliphani Phugeni, yena obehamba loMakhuphi wasichasisela okwenzakeleyo.
Ngempela sifikile kobabutha misa uzokwazi ukuthi uthe kusenzeka le ngozi base beyafona bakothamisa befonela umama ukhuphe bemazisa ukuthi ana ingozi siyenzakele base beyambusa uzokwazi yini ukuza emsebenzini okubekwa kamama wasethi hayi ngizoza noma kanjani. Kubalulekile ukuthi ngikwazise ukuthi ukutshona kukamama kadokotela ukhuphe uthamisa wayekhona, ukutshona kukababa udokotela ukhuphe uthamisa wayekhona, bathe noma besenza lokho abakubiza bethi unveiling wayekhona wabuthamisa. So umama ukhuphe wasethi akungivumeli ke ukuthi mina ngingafika kakhulu sengitsheliwe ngengozi enje. So sasesiyaya ke lapho hayi sifike ngempela kukuhle ubabuthamisa esitshela ukuthi sifike kuphi sithini senze njani. Safika ngempela masifika lapho sisamise imoto osecurity bethi hayi misani imoto la ukuthi besamazisa ukuthi sesikhona. Yikho lapho amadlutsi aqale khona ukudlwa ngudlwanga. So sase siyabona ukuthi hayi umsebenzi lo ngumsebenzi oqalathekileyo kakhulu lusuku lokubekwa kamama kaThamisa akumelanga ukuthi attention ibisisi bakithi ngoba bekuzolimala umuntu. So sase siyadrive ke wasethu babuthamisa uyacela ukuthi sime uzobuya angene emotweni lathi bese yangena lathi. So samlinda ke base beyazama be security bonke abakuzamayo wase yabona umama ukhuphe ukuthi lapha attention izosuka isuka emsebenzini bese kuyagcwala ngapha njalo bekungalimala nomuntu ngoba hayi ama-youth ebengabambeki nje ububona nje ukuthi lana akulanto ezolungake. So ke hayi sasesitshela i-security ke lo baba uNkululeko Sibanda ongiyokhulumela ubabuthamisa ukuthi hayi ngicela limtshele ukuthi hayi hayi kungenani ngoba bese bekhulumezele umama ukhuphe lento efonini wamkhalela wamkhulumisa ubefisa ngempela ubabuthamisa ethi ufuna ukuza angene emotweni angene nomama endlini basalondisa ngalo ama-youth bayahlalisa phansi. Sasesibona ukuthi hayi umsebenzi uzophazamiseka bese i-attention siba ngapha.
Lo bekungumnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla ze-MDC Alliance ngalolu daba ngoba bezingabambeki encingweni zazo. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela udlakela osoluqhamuke kwele-South Africa phakathi kwabashayeli bezimota ezithwala izinto labantu zamaroli abadabuka eZimbabwe abasebehlala kwele-South Africa abethuselwa ukubana baphume baphele kulelozwe. Likhumbule zihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya kungenxa yegciwane le-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Umsoko kahulumende we-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed uthi ingxabangxoza esanda ukuqhamuka elizweni lakhe ayisoze yenqabele ukwakhiwa kwedamu elikhulu emfuleni we-Blue Nile River kuyo nale inyanga lanxa eleSudan lele-Egypt likhonona ngalolu hlelo. UMongameli Donald Trump weMelika uthi ukhululekile ukuthi aqhube omunye umhlangano lomkhokheli we-North Korea uMnumzana Kim Jong-un kulandela impawu ezikhomba ukuthi lelo lizwe alisazimiselanga ukusungula ingxoxo zezikhali zenyukliya.
Abashayeli bezimota ezinkulu zamaroli abeZimbabwe abasebenzela kwele-South Africa bathi sebedlela evalweni njengoba abashayeli balelozwe sebesithi kabaphume baphele ngoba bengikela bakwenza njalo bazayifunda ivaliwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Bangene emgwaqweni beyafadlanga nkotshana abatshayeli bamaroli kwele-South Africa besithi kabasafuni ukubona ngitsho lamunye umuntu wobuza osebenza ukutshayela iroli. Bathi iningi lalaba abatshayeli baselizweni ngokungekho emthethweni njalo bemukela imali encane. ngesikhathi betshengisela abanye babo bebedubula ngenkafula kufa emoyeni ngokwisixwayiso esikhulu kubatshayeli abavela kwamanye amazwe. Umnumzana Dayson Mukwewa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwean Truck Drivers Association uthi njengoba abangabafuniyo laba becathama ezindleleni bebachaya nokutshisa amaroli abo sebesebenza besesaba ukuthi bengabulawa lobanini.
Sithuke kakhulu ama-local truck drivers bathi thina abantu bokufika sithathe imisebenzi yabo and bona bayayifuna and bazoyifuna nenkani bazosebenzisa yonke indlela ikhona ukuthi bathathe back imisebenzi yabo. Abafuni abantu bokufika bafuna bona kuphela badrive ama-truck wabo basebenze imisebenzi yonke particularly in the trucking industry.
Uthi izolo eJohannesburg kulo mtshayeli weZimbabwe otshayo kabuhlungu wathathelwa konke abenakho andubana iroli yakhe itshiswe. Kweminye imfanekiso yabomabonakude omunye wabatshayeli bakwele South Africa okungatholakalanga igama lakhe uzwakala ekotshanisa omunye wabatshayeli bokuza othe babona bevimbe umgwaqo watshiya iroli yakhe wathi nyawo ngibelethe.
Hawu nangu umuntu ebaleka, hey nangu umuntu ebaleka, vimbani ma, hey ozani ozani ibalekile le nto le man yer. Hawu namanga anitshela umlungu wakhe azothatha nayiloni. Kusemnambithi la siyamnambithi umuntu odakile sabazi ukuthi kuyazatshalazwa bayabaleka bona.
Kodwa ngokumphatha intambo ogada lwezemisebenzi umnumzana Thula Sinxisi uphikisana lalolu dlakela esithi bakhona abatshayeli bakwamanye amazwe abalemvumo yokuba selizweni abalilungelo lokutshayela amaroli la.
We cannot just quarantine ourselves from the rest of the continent. We can't just do away.
Ngeke sivele sixosha abantu bokuza bonke lapho ngoba abanye babo balelungelo lokusebenza.
Illegal people who have been employed without any papers from Home Affairs.
Umnumzana Nxisi uthi ugatsha lwakhe seluphakathi kokukhulumisana labatshayeli laba ukuze kuphele lodlakela. Uthi South Africa ngeke yale kwemukela isebenza kwamanye amazwe kanti yona ifuna uyasungula amabhizimusi kulawo mazwe. Melesuru 7 Johannesburg kwele South Africa ni uBenedict Nhlapho.
Weze midlalo amaqembu omdlalo wenguqu weZimbabwe athi esabela ukubana angathwala nzima ukubuyela ukuyadlalela ezinkundleni nxa engatholanga usekelo lwemali. Yintelele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Othule ikomiti yababona ngezempilakahle phezulu kokuba kuyini okumele kwenziwe ukuze ilizwe leZimbabwe liqalise njalo ukudlala umdlalo wenguqu. Kuthi iningi lamaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League yavumelana ukuba adinga usekelo lwemali. Ikomiti le ekhokhelwa ngudokotela uEdward Chakonda ithe kuyabe kumele abadlali behlolwe mihla ngemihla kusetshenziswa impahla ethile ebiza amadola kwelemelika angamashumi ayisithupha lanhlanu. Lokhu kuyabe kusitsho ukuba amaqembu kuzabe kumele akhokhe imali edlula phose inkulungwane ezilitshumi ezamadola aseMelika ukuze kuhlolwe abadlali abangamashumi amathathu kanye labaqeqetshi abalitshumi. Bebuzwa zintatheli zemidlalo abameli bamaqembu amakhulu elizweni athile Dynamos kanye lele Highlanders bathi abangeke benelise ukubhadala imali engako. Njalo intatheli zindaba yezemidlalo uBongani Zoza uthi akungajahwa ukuphindela enkundleni imidlalo iqale ngomnyaka ozayo.
Iningi lamaqembu livele liyehluleka ukubhadala abadlali pho imali zokubhadalela abadlali ukuba behlolwe zingavela ngapi. Okunye kumele sikukhumbule yikuba ibhola kalidlalwa ku-PSL kuphela njalo kuzigaba eziphansi yikho lapho kulamaqembu kwaqhuba nzima khona okokuthi vele le mali eyaphiwa abezifa inhlanganiso ye-FIFA angeke yenele. Ngokubona kwami kungcono ukuba kulindwe ukuze kuqalwe ngomnyaka ozayo.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube utshele iphephandaba le-Herald ukuba amaqembu wodwa angeke yenele sekubhadalela imidlolise leyo edingakala phambilini kokuba kubuyelwe enkundleni. Uqhubekele phambili wathi lokho kungenzeka kuphela nxa inhlanganiso yezibalisa yeZimbabwe Football Association, ePremier Soccer League kanye leSport and Recreation Commission zingangenela. Isiphathamandla seChicken Inn uThabo Ngwahara laye uthi amaqembu adinga ukuphathiswa yiZifa ikanti labanikazi benkundla labo kuzabe kumele bedlale yabo indima kube yibo abahlanza inkundla ngokufafaza imithi yokubulala amagciwane. Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.